Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 11 kumfumfu 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zekuseni namuhla. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni eAtus isilobele uhulumende imazisa ukuthi amalunga ayo azakhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ekhonona ngeholo.
Lento besiyishilo nangonyaka ophelileyo ukuthi le ngxabano esiyibonayo sibona ingathi idalwa ngabantu bezepolitiki ngoba yibo abafunda abantu le ngqondo and sibona sengathi kusobala ukuthi kunesandla sesithathu.
So kulokwesaba kwabokuza abahlala kwele South Africa kulandela imibiko ethi bazahlaselwa njalo kungafika umhlaka 17 walinyanga bengaphumanga baphela kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ isilobele uhulumende imazisa ukuthi amalunga ayo azakhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ozayo ekhonona ngeholo eliphansi. Inhlanganiso le ithi uhlelo lolu lusemthethweni njalo ithi ukubotshwa kwamalunga ayo osokuke kwenzakala imizamo kahulumende yokuyibhidliza. Odokotela bona sebedlulise inyanga bephakathi kokukhalala umsebenzi phezu kweholo. Sixoxele siphathamandla seAtus umnumzana Mduduzi Jubane wasichazisela okunenge.
Ukuqhubekela phambili yikho kanye sibili ngoba isimo esikho khona zezinto akukaveli into ziyawe siyabona kathesi khuluma kweviki leyo so okwanamhlanje umuntu wonke nje udanile ukuthi kanti labo kuyavuka khona isalari azisikwanisi ukuthenga umentizi yini kumbe ukuhamba njani. Njalo futhi osesikuqabanye ukuthi yabona ukuthi sihambe siye buthane emalokuzini ngale ezindaweni selokuza khanye ngani i-victimization iba easy. So sibona ukuthi endaweni lapho esiyabe sikhona sitshengisele khonapho ukuthi silakho ukukhalaza nakusazisa abakhulu bemahofisi ukuthi babonisise bakhangise zabo ukuthi vele indibo zikatitsha seziphambanisekile especially kwi-general welfare kuphela khonapho.
Litshengisela njani? Liyabe lisezikolo kumbe emgwaqweni?
Ya sasikukhangele sisile khonapho sathi ukuya emgwaqweni liyabona kakhulu thina especially thina belokuza ungena nje esitridini wakusuyathengisa kungatshengiseli uyakhona ukubuza ukuthi uyangaphi namhlanje. So vele ngabantu abavele besidinga ukuthi sakwasibamba bakuvalele zense besenza into yabo abayifunayo. So wesithethefu ukuthi thina sizihlalele sithengise nje ukuthi hayi ngendlela esilalelo lokuhamba sisakwanisi vele ukuthi ngaye singahamba siphakamisa amaflaga lasezisinda silambile sinendlaleni. So sesizihlalele.
Okuyikho elikukhalazayo kahle kahle ngalesi sikhathi kuyini?
Imali yethu leyi engase inuza every day every time sangenzelwa kathi ezivele ukuthi ayisekho anjeyabona thina savele sakhuluma kuqala laphana sisahluphana la komthuli ukuthi no thina sifakeleni imali yethu ngama-US dollar njena sivele ithi rating only isi-rati ngekhalenda isalari yethu ngendani ngama-US andar because into sivela kithi anjeyabona bona bazivalavala ukuthi esamakhushini siyakhushina siyakhabhati i-cushini is not doing anything. Amafanjeni bafazikhathele ngokwehlukana le muzi uyabona ukuthi usuke uye emsikolo ufuna i-$40 yokuhamba yokuphendula imuli ngapha ingapha e-town wena ungala abantwana awukhwanisa ukuthi bayehlala ngapha umama laye bebambahamba edorobheni olungala emakhaya so kwakathesi ukuthi uhambe usiyaphenduka sakwanisi yawa vele inokuzeka our families kanye sezikulokuza sezixega infact anjeyabona because we are bound to live 90 days away from our families ungatuphenduke khonapha phakathi kwelokuza akula into yakhwanisa ukuyenza akula mali zakhwanisa ama makhithi akhona athini abe mazivi kukunzine bantwini. Ela kusasa nje kuphele ukuthi kusasa sikwanise ukubuthaniswa nje ukuthi sibuthele lapha njengabantu abasebenzayo ukuthi lathi sizokhanya ukuthi sidlani kusasa. Akusekho abantu uduko olukhulu lolu kwathi siyaluphala khonapho kumele ukuze uphume emsebenzini nge-6-5 years konke ekhungezo.
Intengo yempahla-ke iliphethe njani le yamabhasi?
Intengo yempahla bona abantu bayabe sithi irethi likhwelile impahla zethu kuhamba sethatha ngaphandle kwelizwe but isalari yethu yalethe don't have justice. So impahla zethu kathesi even ezenzelezo ezemkambo lezi ezithengiswayo lezi abazithi ngezisiphilele lezi asakwanzi because zishiphesi last time when I checked izolo bengikhanyela lami i-trouse lami nensi lidabukile ngithanda yakunolinye ekhanyela thole i-$60 anjeyabona and i-$60 yankhona ukuziphume manje yabe funa ibhondi futhi i-RT debt yankhona yabe ikuma $80-$90 so it's very difficult now to dress up properly ube sivalashi dressing as a teacher ume phambi kwabantwana sibili akusela amathi amaningi wakhangela izicathulo sebejungisa amabhanti kanye seqamuka anjengehembe lezi ukhonga uthungwathungwa nje khonokho ukuthi lami ngikhanye ukuthi ngembethile so ingazisahlangani.
Umnumzana Mduduzi Jubane ngowenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubekhuluma lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7 esegokwe. Sokuqhamuke ukwesaba okukhulu kwabokuza abahlala kwele South Africa kulandela umbiko osenkundleni zokuxhumana othi bazahlaselwa kungafika umhlaka 17 walinyanga bengaphumanga baphela kulelo lizwe. Izizalwane zakwamanye amazwe zike zahlaselwa njalo kwele South Africa ngenyanga edluleyo kwafa abaningi abagoqela izizalwane zeZimbabwe. Sixoxele sikhulumele senhlanganiso emela abokuza kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Spanda.
Njengamanje ngicabanga ukuthi singakhuluma ngokuqiniseka ukuthi zonke lezi zinto esizibona empeleni uhulumeni uyena ongemba kwa yonke lento ngoba ngikhuluma njengamanje ngiphuma eHosi Mampuru prison lapho okunabantu abawu-19 ababoshwe eHammanskraal mhla ka-8 August akade bekho bevalele ngamacala wona lawa awe immigration masifiye enkantolo uthole ukuthi inkantolo ibingazwisisani nakho ingavumelani nakho ukuthi bakhushwe ingafuni ukuthi i-apply umthetho ngumthetho okhona ukuthi umuntu mayethe ufuna ukuthi le asylum kumele angaboshwa khulule kodwa namhlanje siphume enkantolo enkulu lapho sesithele khona i-order ehambe yafike yamisa yakuvuma ukuthi cha kungumthetho lokho kufanele vele akhushwe lowo muntu. So empeleni masingabheka ngeviki elipheleleyo kukhushwe abantu abangu-87 futhi eBoyzen nayeJohannesburg akade beboshwe bagcina okungekho emthethweni ngamaphoyisa okusho ukuthi kuyinto le esingayisho ukuthi siyabona ukuthi uhulumeni indlela ephathwa ngayo abantu bokuza akuyona mpela le okufanele ukuthi ngabe ukufanele ngabe yenzakala so basahlaselwe namanje njengoba sikhuluma nje
kodwa ezitaladeni lapho lase emavinkilini lendawo ezazihlaselwa kunjani khona?
No ezitaladeni okwamanje inani liphansi kakhulu okuyikhona lokhu futhi njalo kuqhubeka kwenza abantu bazivuzile ibuzo ukuthi kanti abantu balapha eSouth Africa makuthiwa khona banemzondo enkulu kangaka leyo ebizwa nge-afrophobia kumbe xenophobia eyokuthi balisa abantu kuyikuthi yinto ephakathi kwabo kungenxa yani lento yenzakala okwensuku ezimbili kumbe ezintathu siyaphela kwesinye isikhathi abantu baphila bonke kahle baze bathathelana amakhosikazi uthole ukuthi umuntu wala eSouth Africa ushade nomuntu wokuza akunanto embi kusho ukuthi le ngxabano ekhona thina njengaba abaku African diaspora lento besishilo nangonyaka ophelileyo ukuthi le ngxabano siyibonayo sibona ngathi idalwa ngabantu bezepolitiki ngoba yibo abafunda abantu lengqondo and sibona sengathi kusobala ukuthi kunesandla sesithathu esenza ukuthi kube nale ngxabano ngoba masibheke ezitaladeni njengamanje ayikho into etheni esiyibonayo abantu baziqhila nje ngokufana yilokho ukuthi abantu basesaba nokuvula iy'tolo zabo lapho kubatshontshelwayo ngoba phela bengazi ukuthi kungenzakalani mhlawumbe uma bengayivula kodwa ingxabano le besiyibona ukushiswa nokushaya abantu kuthule nje akunalutho.
Khona emahostel lapho kade sisizwa ukuthi yiko okuphehlwa khona udlakela kumi njani?
Khona nakhona emahostel kulezo ndawo kuyahambeka nje kuthula kunanto ethile eyenzakalayo sizwile sibonile nje omunye umbiko futhi okade
oqala ukuzula namhlanje osuka kubona lapha abachayela ama truck lawa ama long distance uthithi wona lapha phakathi kuka October mhlawumbe mhlaka 15 ngo 19 ngakumbuli kahle bazokana futhi babuyele bayedoleka baxoshe abantu o driver bangaphandi labokuza into esiyaziyo kakhulu kazi ngeyokuthi yona lenhlanganiso ebizwa nge-ATDF iyinhlanganiso yodlame nodlakela yona enye yezinhlanganiso edale yino udlakela obelukhona and sokungenzeka ukuthi bakhona abayisebenzisayo ukuthi yenze lezi zinto ngoba labo abayikhokhelayo nomthetho awukafinyeleli kubo ngoba thina besibhekelela ukuthi abantu abayibona abangemva kwale ngabane bekufanele ukuthi uhulumeni ngabe sebabophile ngoba phela nakho kunama organizations afana nabosi sonke ahambe ekhuluma sobala ukuthi wona yiwo athi abantu bokuza kabashaye baxoshe.
Umnumzana Vusi Moses Panda isikhulumeli senhlanganiso emela izalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum obexoxa lo Chris Gande we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi ukutshutshiswa kwecala eletheswa owake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Phelekezela Mphoko kuzaqala mhla ka-12 ngenyanga ezayo kuye phela mhla ka-15. Umphoko wetheswa icala lenkohlakalo. Iphephandaba le-Herald lona lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati uzaqhuba umhlangano labasekeli bezanu-PF kobulawayo ngesonto. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani basakazi abahle okhulumayo ngohloniphana umoya opindi laphana esekwandeni tebe. Kodwa kwamanje ngikhuluma ngilapha eJoburg nje ngithanda lokuthi ngikhonzele abantu basekhaya laphana komoya kwepindi entepe nje konke lasemawana abafowethu labantwana nabazukulu lapha ngikhonza kibo laphana. Mina nje okungihlukumezayo nje indaba yenaleyi esizwayo ukuthi-ke umanje ngobade kufaka ama-intake la for amanesi ukuthi ezabelweni zakithi esindebeleni kodwa basuke bandisa abantu abokuza abangasibo basesindebeleni. Leyo nto ngicabanga ukuthi ayibi nomthelelo omuhle kakhulu. Engicabanga ukuthi kube iyabhekisiswa kahle then kube sokwenza ukuthi ezindaweni zakithi phela bebese beyafaka abantu abakhulumayo ukuze bekwazi nokuthi bencedise abantu, ayisibo bonke abantu abazosa ulimi lwesishona. Otherwise bona engathi leyo nto iyahlukumeza kakhulu ilungelo lathi singabantu babamthakazi.
Bonani basakazi abahle bahlethela izindaba ezimqoko. Siyacela nje bakithi ukuthi ngani umnangagwe yakhe ephumule kancane. Ungenela uchamisa sibone ukuthi uyehluleka kanjani. Siyahlupheka bantu indlala, amanzi, isifuyo akusela. Hayi hayi kunzima badala ubaba lokhu akhe zama ukuhlala phansi. Uyathonela ukuhambe siyalelale kade imali leyo uyithola ngaphi.
Jani Studio 7 nabalaleli amalami ngikabadlela ncube njalo. Mina ngikhulume ngokuthi indaba leyo amadoda azokuthiwa basazokhathwa laba abakhona laba angathi basabhekwa kahle. Nankho-ke manje sokuqala sosiba indaba eyinye futhi yokuthi obulawayo sosiba la madokotaziyo kumbe onesi laba sebezovela kwezinye indawo bevela like emashoneni ekodapa kobulawayo bekhona. Why vele besenza njalo? Because baphezu lokho bephezu kwe-grand plan yabo yokuthi vele abafuni lutho ngithi kuphuthuke lutho abakithi behlale behlupheke even endaweni yabo. Ubulawayo kumele kuhlale usebenza abantu bakobulawayo bafana le ma-ofisini ezithupheni ukuthi bafaka abantu abavela khona le mashonale. Kumanje igama lomntana wami latshintshwa ngenxa yokuthi umuntu owayembhalela igama wayengowesishoneni. Elinye lomna wami olandelwe kwesi-4 lajintshwa futhi ngenxa yokuthi kwatholakala umuntu lo weshonele. I-last born yangithi engumfana yajintshwa futhi igama lo ke wajintshwa isibongo instead of Ncube bazibhalela uDube. Kade sekunzima ukuthi yena sengongwakoDube uyedwa efamilini esingu-9 yena uyedwa wakoDube yini naleyo ngenxa yokuthi kugcwele bona abantu beshonele. Kade sugogo uma engafike ekhuluma laphana esibhedlela ethi ugula soswa angeke amuzwele umuntu wangkhona ngoba vele abasazi isindebela abasifundi vele. Izani uso hayi labantu bakithi bavotela wena izani angazodwa amakhanda kanjani.
Zali isimo sibi kakhulukazi sibili kakhulu ngicela lidlulisele umlayezo lo kubangane benu abazaphathisa impahla khathesi kusiyaphela amaviki amabili. Impahla ezivele zingavunyelwa eborder lingazilethi lingabaniki abantu ukuthi zibuye ngoba ziyathathwa kula mapolisa awe anti-corruption asebophe amazimra angu-4 ngikhuluma nje namhlanje na nje so bayaqhuqa injwayelo liyana eRamakhwebana kayikho until further notice kayikho injwayelo abazi indlela yemayitengwe abatshele abobhodi babo abangobomalayitsha izihlobo zabo ezingobomalayitsha bahambe bayaziphumela emayitengwe bahambele impahla zabantu safe ngoba abasoze baphutshe eRamakhwebana. So kusinzimele kakhulu kwethulwa imota kubonakale ngaphansi kwayo ukuthi ilani. So please olomfo wabo olodadu wabo olani ofuna ukuthumela akake aqale ame mbijana o anike umuntu ozoyaphuma ngemayitengwe. Lokho kuzokwenza ukuthi impahla zenu zibe safe zonke. Ngiyabonga kakhulu.
Siyabonga kuStudio 7, siyabonga ithubeli siphalona. Ngigama lami uAdolf Shaba. Mina into engifisa ukukhuluma ngayo ngiyakhala kakhulu ngesimo sezwe lakithi. Into ziyakhuphuka, ama-prices akhuphuka every day kodwa imali zabantu ziloko ziphansi. Nayazibuza ukuthi ugovernment wakithi ufisela abantu bezimbabwe impilo enjani. From ama-civil servants kusiya kuwe wonke umuntu osebenzayo, ngiyazibuza njalo nalabo ababefake ithemba labo kumnankakwa vele ukuthi uzojintsha isimo futhi babevele becabangani ngoba vele indlela acabanga ngayo, indlela umgaba ayecabanga ngayo, indlela ayeza ngayo, indlela ababevele besenza ngayo kudala. Ngabayahamba la amakhehla la wonke ephume ngoba vele indlela abacabanga ngayo indlela ka-1980 la manje sesiku-2019 singena ku-2020.
Salibonani ku-America, i-Voice of America. Sibonge, siyabonga njalo ukuthi nisinikeza njalo izindaba ezibalulekileyo. Ya, okudingakalayo lapha eZimbabwe mina ngiZulu. Okudingakalayo lapha eZimbabwe ukuthi akulanto ekhona, abantu bahamba begcwala wonke amazwe, abantu baseZimbabwe bona babuyisa belungu, bona la belungu la mawula wone khona lungisa lapha. Ma uyenza wrong uyenza right. So bona bawona bathathela nabelungu amaplaza babuyisa belungu ukuze i-economy ibuyele back ibe right. Abantu ukuthi kona sithola umhlaba kusebenzi lokho ngoba sinazi into zokulima. Bona manje umhlaba la ufuna into eziningi, ufuna ama-fertilizer abantu abalamali. So abantu bahamba belandela abelungu beze beyokuthi e-Europe. So into enjani naleyo sokungani kuthiwa abantu ngathi bayagula emakhaya. That instead of nje babuyisa abelungu kusetshenzwa kube right plus omnankagwa vele akula mbuso wabomnankagwa. Omnankagwa ngamasoja laba bahambe beyohlala kuma-barracks babe ngamakhomanda lapha kufunakala upresident ozolungisa ilizwe. Ayikhona umuntu ozokhomanda njengamanje nje uyabona indlela eza ngayo uyakhomanda lo muntu akabonisani nabantu.
Boge bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Nxa lirekhoda imbiko yenu ibani leqiniso, lirekhoda kungelamsindo. Siyabonga. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uzulu wakwele Botswana uphakathi kokulungiselela ukuvota kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 kuyona le inyanga. Uhulumende wenkazato osanda kubunjwa kwele Sudan usukhethe umahluleli omkhulu wesifazana. Ngokwakuqala embalini yele Sudan ukuthi lokhu kwenzeke. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Imizamo yebandla eliphikisayo eMelika yokususa umongameli Donald Trump embusweni phezu kwecala lokwephula umthetho ingene kwelinye izinga izolo kulandela ukubotshwa kwabantu ababili abalobudlelwano legqwetha likaTrump umnumzana Rudy Giuliani. Umnumzana Lev Parnas lomnumzana Igor Fruman babotshwe ngolwesithathu bezama ukuphuma eMelika besegcekeni leDallas International Airport. UParnas loFruman betheswa icala lokungenisa imali eMelika ivela kwele Russia ngokungekho emthethweni beyisebenzisa ukukhankasela uTrump lamanye amalunga ebandla lakhe elama-Republicans. Abasolwa laba babikwa bebesebenza njalo legqwetha likaTrump uGiuliani kuphenyo lwakhe lokudinga amacala enkohlakalo. Umongameli Trump athi adalwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden lendodana yakhe kwele Ukraine. Lanxa uTrump esithi abasolwa laba kabazi kule mifanekiso ebaveza bebonke. UTrump wetheswa umlando wokwephula umthetho ngokucela umongameli weUkraine ukuthi angenele kundaba zombusazwe weMelika. Abebandla lamademocrats baphakathi kokuphenya lolu daba emizameni yokumsusa embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Muzobanzi Ncube.
Uyabona iAmerica lapho engathi isingene in what we can say constitutional crisis. Uyabona isisekelo selizwe asisalandelwa. UTrump usesuke wafuna ukuthi afanane ke labo bonke laba bantu ayihlala ekhuluma kuhle ngabo opresident ababi oPutin bonke laba be North Korea, Philippines. Uyabona ama despots vele abantu nje abalombuso ocuku uyabona ngoba nxathe kuconstitutional crisis enje akusachiya nanga kakhulu le yakithi eZimbabwe. IZimbabwe anti yabona izana uPF tine yasingenisa kuconstitutional crisis for the past 40 years ingalandela isisekelo selizwe. So konke lokho esesikubona kusenzakala kathesi kubo Trump labo Giuliani inyakanyaka sibili esijengisa ukuthi iAmerica layo hayi isiyangisa kakhulu nxa kuyikuthi yiyo ebeyi-proponent of i-democracy efuna ukuthi khona abahamba beyithumayela emazweni wonke nje emhlabeni wonke ukuthi kumele libe njengathi thina singabantu abalandela esekelo selizwe, you know, we are constitutionalist kunje kunje. Hayi akunjalo sivile ngoba nanko Giuliani khanyela kathesi ngabantu kade beletha imali ngudlu lapha abantu laba babotshiwe ababili njengoba kade sisitsho Nkomo ngabantu abangamakhurukhu sivili and abama-Republicans abaletha izimali ngudlu zingena khona pelizweni ukuthi zizosponsor inyakanyaka yama-Republicans enaleyi. Kubi kakhulu ndoda, oTrump baphambanisile kakhulu yikho bezama ukuthi beyifihlafihle indaba yabo leyi abafuni ukuthi khona abantu bebuye kuCongress lapha bezobuzwa imbuzo uyabona. So kubi ndoda, kubi kakhulu.
Igqwetha likaTrump uGiuliani yena njengoba laba kungabangane bakhe bebesebenza bonke ngabanjwa licala la yena.
akakhulu sibili phela nomzana Nkomo uyabona uJuliani hanti yilo phela igqwetha lika uPresident uTrump so izinto ebezifezwa nguJuliani vele bezivela kuyuTrump zisiya kuJuliani uJuliani sebenza laba njani abadala laba babili laba sebebotshiwe yiFBI so izinto zonke lezi bezivele ezinjani zivela phezulu siya kuJuliani zisiya khonale so uJuliani khathesi nje so kumele ukuthi libone ukuthi ziyamkhalela uyabotshwa khathesi uTrump inhlanhla yakhe kokona ukuthi uPresident who is serving cannot be indicted
khona ukuthenga amatikiti aya endaweni nye elingekho eliphendukayo ama one way tickets bekuyikuzama ukubaleka yini
ayikubaleka sibili ikubaleka sibili ukuphuma sibili jumuthi sengitshaya phansi ubalekela icala sibili akunjele phela ngama Americans babethengelana ama one way ticket and at this hour foot dabuyayangisa kakhulu ukuzama sibili oTrump ukuthi khona sebebanjiwe ukubanjwa sebebanjiwe sibili oTrump sebezama nje ukuthi bephume kufihla fihle ngapha la ngapha la ngapha but sokuphume kuzidubukela khona kodwa uyabona lama whistleblower kathe sephume kuba manengi abantu labo sebephume kuyange ukuthi how kambe shizwe into sesegcekeni lezi lama Republicans lawo uyabona ama voters aseyangeka kathe ngoba ungakhangela kathe abantu abafuna ukuthi khona uTrump ebe impeached inamba yakho na silokhu ikhwela phela lokhu ikhwela sibili okutshengisa ukuthi ama Republicans lawo sebebonile ukuthi lapha kulempambaniso ekhona la
umnumzana Muzobanzi Ncube yisizalwane seZimbabwe esihlala khona pa kwelemelika kodwa udabuka esilobela
Bandinolila, bandinoseka, mwali banami, gati lumbizeni.
Moyo esiqibela izindaba zethu zekuseni ngengoma yakhe emnandi ethi iludogwenyu usotha lidlozi uhamba phambi kwabo bonke abahlabeleli emhlabeni jikelele yinqwele and amfuni mntu ophikisana lami kulokho sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAtuz isilobele uhulumende imazisa ukuthi amalunga ayo azakhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ekhonona ngeholo eliphansi So uqhamuke okwesaba kwabokuza abahlala kwele South Africa kulandela umbiko othe balakho ukuhlaselwa kungafika umhlaka 17 walinyanga bengaphumanga baphela kulelo lizwe. Likhumbule zikhona iza kusihlwa ngo-half past 7 na eyami impela viki isiqalisile. Asibeni sonke kuhlelo khona pa ku Studio 7 na kuhlelo lwezindaba ngolwesibili. Okwamanje kwanele mthokazi omuhleli belempela viki elichukela.